Nxa kuyikuthi khona umkhuhlane lo osisemaphandleni kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bayaphela nya. Uhulumende is not ready ukuthi khona asize abantu beZimbabwe. Imali zonke lezi ezithiwa khona zibuya lama-donors ezijetshiyeneyo, imali eziningi kakhulu, sivele asiboni lokuthi ziyangaphi. Bengikhuluma labantu abasemakhaya namhlanje nje, imbuza nje ipongifoni ukuthi khona ngizwe ukuthi khona banjani njengoba thina sikulockdown. Kade bemelele impuphu begcwele abantu ezodoki. Kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bami phezu kwengozi enkulu kakhulu ngalowo mkhuhlwane, ngoba uhulumende kazimiselanga ukusiza abantu.
Khona ukuhlolwa kwegcikwane leli ele COVID-19 ubona ungani kwenziwa ngemfanelo na? Nanku sizwa abaningi bahlolwa umuntu esesitshiyile kutholakala ukuthi ubulewe lilo igcikwane leli. Kungakudingakala yini ukuthi abantu bahlolisiswe ilizwe lonke kungakhathalekile ukuthi bazwa njani emzimbeni?
Ye, kube kufanele ukuthi khona uhulumende abuye phansi ebantwini, ama health workers yabo la njengoba bephiwe izimali lama donors kababuye lapho okuhlala khona abantu bahlole abantu. Umuntu wonke kufuze ahlolwe, kakumelanga ukuthi khona uhulumende ahlole umuntu osefile kwigona besitshela ukuthi khona akadele COVID. Akusebenzi khonokho uhulumende. Yikho sithi khona uhulumende weZimbabwe vele angiboni ukuthi khona userious ngalo mkhuhlwane. Babhizi bona ukuzidengela impahla ezokuvikela bona njengoba libabona behamba beyabezivikele sibili, but abantu nje, abantu makhaza nje siyazidubekela lapha phansi siphila ngentando kamlimi, hayi ukuthi khona silohulumende esithi kumbe angasinceda. Ngitsho akangiboni.
Manje ngalokhu esikubona kusenzakala emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo, ukuthi abantu baminyene babuthene badinga impuphu lokunye okusilelayo ezindlini, ubona ungani umkhuhlane lo awusoze uthabalale na masinya ngenxa yalokho?
Kuvele abantu bayazidwekela la, batshona besiqambela amanga lapha besithuthwa khona, bhalani abantu, bhalani abantu, sibhala abantu siyobafakela ebahofisi nabo khona ngale. Akula muntu ngitsho engingamuzwa isithi khona ngithole usizo. Impuphu abakhuluma ngayo asiyiboni thina, angazi ukuthi inga, ngoba ingabuya emashops bayabe sebedurisa okunye okumangalisayo. Kuthole abantu begcwele bedubeka, shuwa singaswele impuphu madoda, impuphu, impuphu elizweni elithi kuthiwa khona siyalima. So umkhuhlane lowu siyaziphilela ngemthandazo, siphila ngesipostori mnumzana la, sidosa ngefarisi. Akula ngitsho ngitsho umuntu osikhangeleyo la, singaqambelana amanga sithi kuthiwa khona he bayakhangela bazabuya besinika impuphu. Akula abantu ababethiwa khona ye sizabanika izimali kuma-ecokeshi la ku-one wallet bangaphi, nxa besipha kumbe baphanana khona ngale abephezulu, ngoba abanye lapha uningi lonke vele asiboni. Khathesini labantu abadubekayo, mina lapha izalukazi, amapentshenazi, abanye ngabagogekileyo, abanye bale mikhuhlwane emibi kakhulu abazidubekelayo khonapho betshona benginika ama-nursing home ama-text message ukuthi khona usincede.